VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 3 Nhlangula 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu namhlanje, amalunga edale lephalamende awebandla leMDC Alliance angamathumi amabili alile ukulandela isinqumo sokungayi kuleli dale ngesikhathi ibandla leMDCT lisithi seliqothe umnumzana Nelson Jamisa esikhundleni.
Sikhangelele ukuthi bonke abantu babe lalokho esibiliza sithi Damascus moment, bathi come to their senses, bakwazi ukuthi iParliament bahambele kuyasebenzela abantu beZimbabwe.
Inani labantu abale gcikwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu amabili lasithupha 206 ngemva kokutholakala kwabathathu bele gcikwane leli izolo.
Akusetshenziswa amandla, kakudingi ngalo, kakudingi emandla, lokhu kudinga ukucebisana labantu, libonisene labantu.
Udlakela luqhubekele phambili kwele Melika ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emadolobheni ambalwa phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Edale lephalamende awebandla leMDC Alliance angamathumi amabili alile ukulandela isinqumo sokungayi kuleli dale ngesikhathi ibandla leMDCT lisithi seliqothe umnumzana Nelson Jamisa esikhundleni. Ukungalandeli isinqumo lesi kutsho ukuthi amalunga la ayabe esececebuke aya kubandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Andale MDCT lithi likhangelele amanye njalo amalunga edale lephalamende awebandla leMDC Alliance ukuthi aye edale lephalamende esephula isinqumo sebandla lawo. Amalunga aye edale lephalamende agoqela umnumzana Vincent Tswangirai Mtakamui, uMogan Tswangirai, unkosikazi Francesca Dube, uHonorable Mangora, Honorable Yuton, Honorable Tekeshe, Honorable Memory Mbondia, lo Honorable Dokas Sibanda, labanye iningi abavela esigabeni seMathebeleland. Isinqumo somthethwandaba weSupreme Court sathi umnumzana Nelson Jamisa kathathanga intambo zobukhokheli beMDC ngokusemthethweni. Elinye ilunga leMDC Alliance ebelise parliamente elingathandanga ukuzibetha ngegama litshele iStudio 7 ukuthi amalunga eMDC Alliance aphatheke kuleli dale abengamathumi amabili. Isikhulumeli sikaNkosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni ugcizelele ukuthi ngempela umnumzana Jamisa useqotshiwe ebandleni lanxa wavela wazikhipha ngezenzo zakhe. Kodwa ulandule imbiko ethi uNkosazana Khuphe usethethe amahofisi ebandla leMDC aweMogan Tswangirai House. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga ayenze lo mnumzana Phugeni.
Ngiyathemba ukuthi bayazi ukuthi kumele bebe sephalamende bayenze umsebenzi abawukhethelwayo ukuthi bawenze. Akukho esiyibhalelane phansi lomuntu ngoba bayawazi umsebenzi abafunga ukuthi abawulande ephalamende. Sizobheka sibone ukuthi abantu bethu bamelwa kahle ngamalunga awaziyo umsebenzi omele bawenze ephalamende noma bazazi izizathu abazihambele ephalamende.
Kungabe kuyibo bonke laba kuphela elikhangelele ukuthi bebe khona kumbe bayeza abanye?
Sikhangelele ukuthi bonke abantu babe lalokho esikubiza sithi Damascus moment, bathi come to their senses, bakwazi ukuthi iParliament bahambele kuyasebenzela abantu beZimbabwe, hayi ukuthi balandele umuntu, umhlangano ngomhlangano wabantu, hayi womuntu oyiwani. So sisabhekile nje sisabona ngoba uzokhumbula ukuthi baba uMonzoro uhlalethi ukuthi asikho vindictive asidilize sifuna ukwakha sisabhekile kodwa njoba ngihlala ngisho nje ukuthi laba bangaziyo eParliament bayazixotsha bona emhlanganweni noma bayazirecalla eParliament uzokhumbula ukuthi iNational Council ithe iqeda ukuhlangana ke yathi sizobheka each case as it comes so sizobona ukuthi ubani izizathu zakhe zithini uzokwazi ukuthi alliance abanye bathembisa ukubabulala abanye kwathini kwathini
uNkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esexotshe umnumzana Nelson Chamisa ebandleni ungathini ngalokho
zaya abalandeli bakhe kuphela yena ngokwakhe uzibiza upresident unabantu athi uyabakhupha ezikhundleni ufaka abantu ezikhundleni njengopresident so iconstitution yethu iyatsho ke ayivumi ukuthi umuntu abe lilunga lethu ajike lapho aphinde abe lilunga leyinye ipolitical party manje ngenxa yalokho ke yena ubabuthamisa uzixotshile emhlanganweni wethu ngesilungu kuthiwa uyakuzama ukuthi ube nekeke lakho uphinde ulidle in other words have your cake and eat it at the same time so uzixothe ngaleyo ndlela ke noba uthamisa ukuthi athi ngapha ekithi ngapha aphinde afuna ukuthi ethi unemunye umhlangano angumongameli kuwo
kungabe kuliqiniso yini ukuthi ibandla leMDCT selilubhekise eofisini yeHarvest House eHarare njalo kuyini elizakwenza kusukela lamuhla ekuqiniseni ibandla le
hayi uzokhumbula umsakazi ukuthi iHarvest House isigodlo seMDCT njoba sengike ngatsho kwamanye ama interview ukuthi ilockdown restrictions zingaphakanyiswa sizoyithatha iHarvest House akungajinji ke lokho sizoyithatha iHarvest House sifuna ukuba khona phana eHarvest House sicala ukuhlela sesihlelela u-2023 ngokuba uyazi ukuthi abantu bakithi bayahlupheka bahlupheka kanganani ilizwe nje ilizwe kubuhlungu obuselizwe kuzodingeka ke ukuthi MDCT ilethe utshintsho elizweni kube nokudla elizweni abantu basizwe ngabo drip irrigation kulinywe iziphala zigcwala abantwana bahambe esikolweni amatitsha abe khona bafunde abantwana bethu beqeda isikole kube nemisebenzi alikho ngicembe lingakwenza lokho phandle kwe-MDCT so sizake sithi ukuma kancane ngezimpilo lezi seziphela vele sicale ukusebenza ke sesilungiselela ukuthi abantu bathole inkululeko le asebeyilinde iminyaka yonke le
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo imizamo yokukhuluma labecele leMDC Alliance yehlule izolo ntambama abantu asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni selikhwelile laya kumakhulu amabili lasithupha 206 ngemva kokutholakala kwabathathu belegcikwane leli izolo ugatsha lwezempilakahle luthi ababili babantu laba ngabasanda phenduka elizweni bevela kweleBotswana kuthi oyedwa ngobe vele ehlala elizweni Inani labalegcikwane leli selikhwela phose nsuku zonke njalo abanengi abatholakala belegcikwane leli ngabavela emazweni agoqela iSouth Africa leBotswana leMozambique lapho abasebenza khona izolo amasosha lamapolisa abenyakazela emigwaqweni yeHarare Esalisa abantu ukungena edolobheni leli esithi atshele ukuthi aqinise isandla ukuze kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane le. E-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efihlela Ncube.
Yebo sibonile amapolisa lamasosha ikakhulu eHarare evimbela abantu ukuthi bangangena edolobheni bekungenjalo ke kobulawayo la kwamanye amadolobha la amancane lanxa kuba lama roadblock lapha lalaphana kodwa bekungafani lalokho bekusenzeka eHarare kodwa konke lokho kakusebenzi nxa ngabe kungenziwanga ngendlela yesayensi akusetshenziswa amandla kakudingi ngalo kakudingi imandla lokho kudinga ukucebisana labantu libonisa nelabantu ukuze kungenzeki ukuthi igciwane leli ligcwale yonke indawo lizalwiswa ngabantu hayi uhulumende abantu nxa besazi ingozi yegciwane bazakwazi ukuthi bazivikele kilo uhulumende kafundise aqinise ukufundisa kakhulu okwedlula amandla kakhulu
Kodwa ngendlela inani labantu abalomkhuhlane lo eselikhwele ngayo akudingeki yini ukuthi uhulumende aqinise isandla
Yebo uhulumende kuyadingeka ukuthi aqinise isandla kodwa umele aqinise isandla sokuhlonipha amalungelo abantu hayi induku induku njengalokho ingawakho umuzi kayiqedi coronavirus kayiqedi COVID-19 ngakho ke kumele aqinise isandla kodwa abebambisane ngabantu eqinise isandla sokufundisa isandla sokucebisa isandla sokugcina kahle imali ledingakalayo ukuba siqede iCovid-19 aqinise isandla sokugcina kahle imali yokwakha ama quarantine centers aqinise isandla sokudinga ama sanitizer lezinto zonke ezidingakalayo ukuba silwe laleli gciwane hayi ukuba aqinise isandla senduku ukuthaya abantu kwethuselwa abantu kumele abambisane labantu ngokuba leli gciwane soze liqedwe ngohulumende lizaqedwa ngabantu ngokubambisana lo hulumende kuso sonke isikhathi Kodwa bazakwenza lokho nxa uhulumende senipha amalungelo abo kuso sonke isikhathi. Yebo kambe kukhona abanye abangalaleli umthetho abazenza ontando kayiphikiswa. Kumele bajeziswe ngokomthetho. Ababaleka ezindaweni okugcinwa khona abantu kumele bajeziswe ngokomthetho hayi ngendlela engahlonipha amalungelo abantu. Abajeziswe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu kuso sonke isikhathi engaphansi komthetho.
Kuyini ongaxwayisa ngakho uZulu?
Engingakucebisa uZulu ukuthi lo mkhuhlane uyabulala iCoronavirus iCovid-19 iyabulala isiqeda abantu du emhlabeni kubomeli kabubongilandi iEurope Asia ngakho ke kuyadingeka ukuthi silandele zonke izinto esizitshelwayo ukuthi sizenze ukuze sivikeleke sithiyela nezikhala sithimulele endololwaneni kumbe ethishini zonke zona lezi zinto okuhlala kukhulunywa ngazo kazilandelwe ukuze sivikeleke kube sokusithi uhulumende kumele bizane labantu abafundisa abantu abacebise adinga izinto zonke ezidingakalayo zokuthi abantu belashwe bavikeleke njalo izikolo zizavulwa nje kuyadinga ukuthi kube lama mask kube lama sanitizer kube lakho konke okuza kwenza ukuthi abantwana bangathelela kanti nalabo abantu abampofu abangatholi izinto ngendlela efanele uhulumende kumele abalande abone ukuthi balempupu balokudla ukuze bangasuka ezindlini beze edolobheni lapho kulula ukuthi bathelelane khona abavela ngaphandle bagcinwe ngendlela ezakwenza ukuthi igciwane lingaqhwali ilizwe lonke
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane weCoronavirus eCitizens COVID-19 monitor ubexoxa icingweni lontungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo le balaleli Studio 7 lesakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulabatshayeli bemota ezinkulu ama-trucks ababotshiweyo edolobheni. Le Bedbridge ngemva kokuntshontsha amafutha e-diesel abiza $28,000 kutanka le-truck. Iphephandaba le-Daily News lithi inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ye-Women's Coalition in Zimbabwe isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwenkamba ezifakwa abantu abavela kwamanye amazwe belinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ezibikwazi iminyene njalo zingela kudla okweneleyo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Niya ngiyabingelela ku Studio 7 othulano wabamlalazi ngapha eGarie eCholojo. Udaba lwe COVID-19 bekufuneka ukuthi lubhekwe ngenye indlela. Siyazi ukuthi umuntu uma esefuna ukuya ekhaya ufuna ukuyafika namhla noma kusasa, kodwa izoba lohlupho lokuthi abantu uma besuka la bengathestwanga bangena emabhasini bahambe baye ekhaya. Abanye uma befika laphana bayabaleka ebhidrithi, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi imizamo kagovernment yaseZimbabwe ingabonakali yokuvimbela le COVID-19. Ngoba xa sibheka sinibona ukuthi abantu abasuka emazweni angaphandle yibo sebethelela kakhulu abazali bethu nabantwana abasekhaya, kanti inani beliphansi. Namhlanje inani seliqansile, seliphezulu kakhulu. Kufuneka ngabe ngempela ikhona indlela eyenziwayo yokuthi abantu mabaqale batestwe ngaphambi kokuthi bangene emabhasini. Ngoba umuntu uma engena ebhasini azefika eBidbridge, adlule eBidbridge efika kuma-quarantine, usuka sethelela abantu abangaki. Siyazi ukuthi ukujaha asukufika, kodwa bekufuneka kube nendlela ejulileyo abantu abacabanga ngayo. Ngiyabonga kakhulu nami lapho.
Sarubonani bantu baka studio. Ngibonga ukuthi nami ke ngithumele umlayezo maqondana nabantu laba ababanjwa isifo lesi esesidube umhlaba wonke. Mina igama lami nginguPhilimon Gwayi, ngiphuma esigabeni seMandebeleni ngaseNkayi, kodwa kumanje ngisebenza ngaphandle e-South Africa. Kodwa ke ebengucela noma ebengufisa ngokwami umqondo, bengifisa ukuthi ngikube ngabe uyavuma i-South Africa njengoba ibona ukuthi umkhuhlane umemetheke kakhulu ebantwini be-South Africa. Kanti yona kungani ivumele ukuthi abantu abaphume baye ngaphandle bayephinde bayequarantine noma bayigcwaliswa futhi kuma-quarantines? Andiyakubona ukuthi yikho sokubangela umkhuhlane kakhulu, ngoba uma sesigcwaliswa one ndawo siye sigcwaliswe sibebaningi one ndawo, yikho kudala ukuthi umkhuhlane siwuthathe sibebaningi njalo. Kanti kungani ukuthi umuntu uma ngabe kumbe ifake kuma-rank abantu abakuchekayo ukuthi uma umuntu ezokugibela imoto ivele achekwe khona e-rank ahle abanjwe khona umkhuhlane lapho ahlala khona kuzokuthakala umkhuhlane? Uyabe usuthelele abantu abangaka emotweni? Eqinisweni elihle, hhayi ukuthi mhlawumbe ngithanda ukuba ngumuntu olenketha bethabi, kodwa ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela kungabanjwa kalula, ngoba kubuhlungu ukuthi uthelele abantwana umkhuhlane osuka lapha ulanda ukuyathelela abantwana umkhuhlane. Kungcono ufe uyi-one kunokuthi abantwana baphinde sebethole umkhuhlane lawe lonke ekhaya. Kodwa bantu benkosi, senze njani pho? Ake liqhamuke lo mbono omuhle njengabantu lani, kumbe njengabantu be-Studio 7 lani, ke sizwe ukuthi umbono lo kungenziwa njani.
Ngivula njani i-Studio 7 basakazi kokutshela abalaleli? Siyabonga umsakazi omuhle kangaka okhulumayo umama Matawu seflabhusi endeja. Bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kikho konke. Sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi se-corona, kanti lamabele kahulumende lawa alabantu bawo asithi sonke siwatholayo sesizwile indlala bakithi. Ngiphinde njalo ukuthi ngicela le ngihambisele lumbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyele emuva silaye vele ngaze kuthini, ngaze kuye ngaphi. Ivoti yakhe ikhona kithi ngapha, ngela ngethuka ngesabi. Azame ukusizwela phela laye sesizwile ngodubo bakithi, vele sikhangele yena kula muntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami lolu hlelo lwe-Studio 7 sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawo.
Sikibingelele konke abalaleli labasakazi be-Studio 7. Bakithi sinazelele into leyi eyabantu basuke eBotswana labasuke e-South Africa abayi baseyobonakala ngani bala umkhuhlane lo osuvela ngakibo kakhulu. Iqiniso elikhona yikuthi abantu laba kumele ukuthi ngabatestwa bengena ebhasini, kanti amabhasini lawa bahamba ngawo xa kula abanye abalo mkhuhlane phakathi, amabhasini lawa avaliwe, umkhuhlane lo uyabhoda usuhambe vele unikana phakathi. Nxa besiyafika futhi kuma-quarantine centers nakithi khona leZimbabwe, abantu laba abatestwa befika bayahlanganiswa, futhi nxa sikuzwisisa kahle bahlezi bengani baminyene. I-social distancing ayikhangelwanga ngendlela eyiyo, uhulumende nje ubalahlelele nje kuma-quarantine centers lawo. umkhuhlane uzospread. Kanti futhi incwadi sikhangela ama-quarantine centers la avele nje seyindlela uhulumente aspreada ngayo umkhuhlane. Seyindlela yokunqabela umkhuhlane, indlela yokuspreada. Abantu bawuspreada abantu laba begcine sebebaningi abalawo lo mkhuhlane. Yikho sibona-ke banjwa kade. Ngokunxa sikhangela amazwe lapho abavela khona, asikho ukuthi umkhuhlane lo umningi indlela nalesi ubona kiyo. Sikhangelele eBotswana imkhuhlane mlutshwana, kodwa nxa sebebantu laba sebephuma quarantine centers sebebanjwa ngobuningi kanti lapho bavele khona umkhuhlane bungamningi ukuya ngaphi. Uhulumente kakananzelela indlela aphatha ngayo abantu ama-quarantine centers, kanti lathi bakithi nxa kungalanto eziseyiminyayo asingasuki indaba esikhona kwiyingozi lapho esiyakhona. Ilizwe leli angaliphilanga lela, alilambusi, ake sizigcine lapho esikhona nxa kuvuma. Siyabonga. Mina Samuel Gaspanda ikona phekhethon park.
Salibonani, salibonani basakazi bakwa-Studio 7. Lapha likhuluma no-Elma nabala eMatopo South. Ya, emhlabeni kunzima kakhulu. Kwabantu liyabahlala labo lithi ukukhokheli obudinga ukulikhulula, kanti ukukhokheli obudinga izikhwama obungalani nabantu. Abantu abafana nabokhuphe. Ukhuphe umuntu wesiNdebeleni mpela, besimthembile esikhathini esiningi, kodwa usitshengisile ukuthi yena uluphi uhlobo. Usitshengisile yena ukuthi ngiloyana osebenzela isikhwama sakhe. Kanani nabantu, alubana ube nani nabantu, alubana akazange aphume ameyi. So ke siyamuzwa lapha, uyazama amaqhinga ke, uyabonakala ukuthi property yezana, property yezana. Kanti uChamisa bamesabayo, bamesabayo uChamisa phela bayamkhukha bonke. Mna ngapha wakhuphe bonke bayamkhukha. Mfana omncane ukuthi babo nti mabesiya ekhethweni uzwa bachane mfana omncane. So bazama ukuthi vele engabi khona, bake bazama ukuthi yebe khuphula iminyaka ukuthi umuntu omnyaka engakafiki lapha avuzabe ngupresident. Bayehlula bayehla lampho manje bathi uChandrai. UChandrai uyaziphumela ekhuluma, simbhekile kuma bona kuthi ekhuluma ngokuthi uChamisa ngu-vice president ukuthi kathi manje yena ufunani. Uhambile wayayenza i-congress yakhe uChamisa, la uyenzile i-congress yakhe eyi-alliance leyo MDCT Thokozani. MDC Thokozani sitsho njalo thi lokhu akwenzayo etshona egijime siya kubo mama kaChandrai. Akusisebenzi, akusisebenzeli lutho thina sabantwana bezimbabwe sihlupheka kangaka. Asilani nokuya kwake kumama kaChandrai, kahambe ependeka umama kaChandrai. Sifuna upresident, umuntu omela abantu, umuntu okwaziyo ukuthi abantu bahlupheka, hhayi product yezano POP siyibona. Udabengwa ufike ngasekho kibo, udabengwa ufike ngamanyalo abo bemchaya bebulala abantu ground science ahlupheka. Kathese emakhaya nanku ama-social welfare yini zikhipha ukudla kuthi kuphiwa abantu bayatshontsha bekuthatha bekwezo kwabo. Kubuye leyi organization izama ukuncedisa abantu bayatshontsha izinto zakhona. Kanti manje kufanele kwezweni makhupha sinani nawe thina sikudingi duze lathi vele. Hamba kajana liyefela ezalini yakho efela emabhrugweni kamnangapha kwachana.
Balibonani balalela abantu bama-Studio 7. Angilimingelelayo
ngikhuphe kwampane womsteli. Hhayi, bakithi lo nyaka kunzima, sokunzima sikule makhaya lapha sokurongo, sokunzima into sezidura ezitoro wes. Akathethi manje sokuwes wes abantu, hhayi abantu sokurongo phandle lapha, amasitela asemaningi kakhulu sokurongo phandle lapha ngoba i-COVID le hhayi yasiyenza amadoda azi angazi ukuthi usathane lo wavelaphi. Hhayi, besicela nje uhulumende lathi akasibona akasizwele, akasizwi ukukhala kwethu shiwa bakithi ngendlala, akasisidele abantu bakithi shiwa bakithi siyalamba, sithwele nzima siyahawula. Siyacela ukuthi uNkulunkulu makasingenele. Hhayi, ngiyabonga mina, ngiyabonga la maningi kakhulu yena la engiwakhulumile a-right abantu bawezwa.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. ngesikhangelo ezivela ngapha kwele Melika. Ukuthengisela kwabantu beMelika phezu kokubulawa komsungu uGeorge Floyd lipholisa kuqhubekele phambili izolo. Inkulungwane zabantu inengi lingabamhlophe lingene ezitaladeni litshengisela lanxa umongameli Donald Trump ethe amasotsha namapholisa azadubula abantu ikakhulu abangagqekeza izitolo njengalokhu obekwenzakala kwezinye indawo kumalanga ambalwa asanda kwedlula. Kwatshiswa izimota lezakhiwo, amadolobho amaningi abe lama-curfew angavumeli abantu kuhamba-hamba ntambama. Ukutshengisela lokhu kuthiye abezempilo besithi igcikwane le-coronavirus lizahle lithole ixesha lokusabalala. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi edolobheni le-Texas lapho ahlala khona umumo wegcikwane le-COVID-19 umi njani.
Wakuvele ekuqaleni kufana lo muntu othwa valana amehlo. Yena vali lihlo lilodwa yekele linye likhangele. So akuzange kukhanye kuhle sibili ukuthi umumo we-COVID lapha e-Texas umi njani. Yekho-ke kukhanya ngathi nxa ukhangela ama-figures abelokhu esiya phezulu, kodwa-ke nxa ukhangele lokuthestwa kwakhona akukhanyi njengezinye indawo lezi ezithestwa kubonakala ukuthi kuyathestwa sibili. Kufana nje lokuthi kungathi umuntu uvalile amehlo kodwa uvale elinye lilokhu elikhangele yena esithi uvale amehlo. Yikho-ke lapha ngibona ngathi umumo wangkhona thina abantu yithi okumele ukuthi sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, singaphiki ngokuthi uhulumende kumbe laba abezomthetho walapha bathi
vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa.
Nxa ngikhangela-ke ngezokuvulwa kwezindawo na izindawo bathi kuyavulwa, kodwa-ke ngakutshengisi kuphithizelela ukuvulwa ngoba abantu bayesaba. Njengoba ngatsho la ngomnyako kule inkulumo yethu edluleyo ukuthi mina hhayi ngeza ke ngithathe imuli yami ngithi ngitatazele ngithi hhayi restaurant sivuliwe, asambeni siye kudla, sifike sihlale laphana sidle. Kungathi kusesabeka.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphele?
Kula qiniso ngoba angithi laba abeze science laba abasitshelayo bakhanya ngathi ukuphithizela lokhu okukhona kuzaphinda futhi kulethe umkhuhlane lo nxa sokuqala umqando laphana kubo November, December. So asazi-ke khonapho ukuthi kuzahamba njani, khonapho ngoba umnyaka wakhona yikho kuphela kwawo khonokho.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Amalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance angamashumi amabili alile ukulandela isinqumo sokungayi kuleli dale ngesikhathi bandla le-MDC lisithi selixotshe umnumzana Nelson Chamisa esikhundleni. Inani labantu abale gcikwane le-coronavirus elizweni selikhwelile laya kumakhulu amabili lasithupha 206 ngemva kokutholakala kwabathathu bele gcikwane leli izolo. udlakela luqhubekele phambili kwele Melika ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emadolobheni ambalwa phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Siluqhuba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisa nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.